Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our goal here in Zimbabwe has always been, and my goal is to continue to support Zimbabweans.
Umeli omutsha welemelika kwele Zimbabwe uthi ilizwe lakhe lizasebenza ngamandla ukuze kuvuselelwe ubudlelwano bamazwe la njalo kube lohulumende kaZulu.
Babavalele bafuna ukuthi kuze kudlule lo mhlangano kodwa ukuthi bafuna ukuphehla kumbe bafuna ukuphehla ngicabanga ukuthi umuntu ophehla ukuthi kungabe lokuhlaliseka nguye.
Umthethandaba weHigh Court eHarare walile namuhla ukukhulula umkhokheli welinye lamacele e-CCC umnumzana Jameson Timba lamalunga ebandla lakhe ngemali yesibambiso e-bail. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uthi izisebenzi zogatsha lwakhe zizangena endaweni ezithengisa ukudla lezinye zidinga abokuza abasebenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli omutsha weMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa usapho lweZimbabwe ukuthi luphile impilo engcono ngoncedo oluvela elizweni lakhe. Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi ukuze ilizwe lakhe lithuthuke umlando omkhulu kuzizalwane zakhe hathi uncedo oluvela kwamanye amazwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma lentathela izindaba eState House eHarare namuhla ngemva kokunikeza amaphepha akhe okusebenza ngokusemthethweni njengomeli welizwe leMelika, unkosikazi Tremont wazise ukuba ilizwe lakhe selanika eleZimbabwe uncedo lwemali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola eMelika eyokuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo njalo loluncedo luzaqhubekela phambili.
Our goal here in Zimbabwe has always been, and my goal is to continue to support Zimbabweans.
Njengelizwe leMelika siqhubekela phambili sinceda izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibe lombuso wentando kaZulu kanye nokuthi benelise ukuzithuthukisa. Sinceda njalo kwezomnotho ngendlela ezichiyeneyo.
Unkosikazi Tremont usole kakhulu ukudutshulwa kwake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngomgqibelo odluleyo.
And we agreed that political violence is abhorrent and doesn't belong in the US or in any other country.
Siyakusola okuzwayo okwenzakala kumnumzana Trump ilizwe leMelika kalilandawo yodlakela sithi phansi ngodlakela emazweni wonke omhlaba.
Wazise njalo ukuba isigodlo seMelika sizazisa uZulu ngohlelo esifuna ukulusungula kumalanga amalutshwana alandelayo lokusiza izigidi zabantu ezikhangelane lendlala eZimbabwe. Kodwa lanxa eleMelika lithembisa ukuncedisa ngendlela ezishiyeneyo kwezomnotho kanye lezokubusa ngentando kaZulu, unobhala wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi izizalwane zeZimbabwe yizo ezingathuthukisa ilizwe lazo.
The relationship between the United States and Zimbabwe is good.
Ubudlelwano bethu buhle kakhulu kodwa kumqotho ukuthi sibe kwazi ukuthi eleZimbabwe lakhiwa yithi abanikazi balo. Amanye amazwe angabuya kuzonceda nje kodwa thina abakuleli yithi okufanele silisebenzele sibuse njalo sikhulekele elizwe lethu. Lokhu yikho okumunyethwe yi-Vision 2030.
Amazwi kamnumzana Mangwana agcwalisisa ukuthiwo ngocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba njalo esebenza kunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo.
Mina ngiyala angeke utshintshe ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leAmerica ngoba ukutshintshwa kobudlelwano kudinga ama-efforts umsebenzi onzima. Kumele ukuthi iZimbabwe isebenze nzima itshintsha izenzo zayo leAmerica layo isebenze nzima iguqula imithetho yayo ukwenzela ukuthi ihambelane kumbeze lokuthi nesikufunayo.
Uhulumende weZimbabwe lowemelika ujikelana aqatha zikhathi zonke ngenxa yezijeziso ezabekwa ngeleMelika zisetheswa amacala awongalandeli isisekelo sombuso lamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi inyathelo lokuthathela abamhlophe amapulazi kunikwa abamnyama alithatha ngomnyaka ka-2000 yilo elazondisa eleMelika. Lanxa kunjalo, umnumzana Elton Ziki, umqondisi wenhlanganiso eThe African Cause Trust, uthi azesulwe zonke lezi izijeziso.
Siyabona ukuthi bayazama ukuthi bekhiphe lezo zijeziso kodwa umkhokheli umngameli welizwe uComrade Tim Nangagwa usasekhona. So sithi lo umeli weAmerica uvele eWashington ebeHarare lapha ufanele abone ukuthi ukudlelana kwamazwe lawa omabili iAmerica leZimbabwe kuyalungiswa.
Unkosikazi Jacqueline Sande igqwetha njalo ecubungula indaba zombusazwe uthi uhulumende kumele azehlise adinge zonke indlela ezingenza ukuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhlele leMelika.
Sikhangela ukuthi uMnangagwa uza balengqondo zokusebenza kuhle leUnited States of America, njalo ke eqhubekele ubudlelwano baseZimbabwe laboRussia laboChina kungasenani lokuthi bona ngokwabo ababonani kumbe abazwanani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula ezobudlelwane bamazwe womhlaba zithi lanxa amazwe lawo omabili eleZimbabwe leMelika ethethisana ayafuna ukusebenza ndawonye ngoba alazo inzuzo azitholayo ezilethwa yibudlelwano lobu. Unkosikazi Tremont ukhangelelwe ukuba uzakhuluma njalo lentathela izindaba kusasa eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umthethwandaba weHigh Court eHarare walile namuhla ukukhulula umkhokheli welinye lamacele eTRCC umnumzana Jameson Timba lamalunga ebandla lakhe angamachumi phose ayisithiyangalombili 78 ngemali yesibambiso ebail. Ngasikhathi esifanayo, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International yethule umbiko isola kakhulu ukubotshwa kwabantu laba, njalo isithi kumele bakhululwe ngokuphangisa. UThimba labanye bakhe babekhweze udaba lwabo eHigh Court becela ukuthi yesule isinqumo somthethwandaba kamantshi sokwala ukubakhulula ngebail. Isinqumo seHigh Court sitsho ukuthi abasolwa asebele nyanga bebotshiwe bazaqhubeka bevalelwe. Abantu laba babotshwe mhla ka-16 ngenyanga edluleyo besendlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo, laye osola kakhulu isinqumo salamuhla.
Ngiyadanisa ukubana abantu abaficakala becommemorate iAfrica Youth Day, ilanga lapho abantwana beAfrica eSouth Africa abama belwisana loncindezelo, ukuthi kube labantu abahlezi ejele behlalela ukuthi babe commemorate lelo langa. Yebo, bangabe bengebandla abangavumelani lalo, kodwa ngibona ngazathi ngabantu beZimbabwe abalelungelo lokuthi bezibonisele ukuthi labo njengabantu abathi kukhona aba ukukhumbulayo ngokulwela kwenkululeko lokulwela kwamalungelo okwenzakalayo, abalokhu bekucabanga ukuthi kuqakathekile ukuthi lelo langa liqakathekiswe, ukuthi behlale bencutshe ibheyili. Mbona ngazathi veni laye umuntu oyabehlezi ipresider imetha leyo ngujaji ngumajistrate. Eqinisweni uma abantu baloko bancitsha ibheyili kuyini oyabusithi cala abalenzileyo? Mbona ngazathi kuthwalisa omajistrate labojaji, ngoba kangikholi ukuthi ujaji engenza such a decision emajistrate, even lo sobhuku engangaza kacabange ngayo leyo ndlela. So mbona ngazathi kule political interference eningi, kodwa kuyayangisa uma ilizwe lethu i-Amnesty sizikhuluma, ama-organization omhlaba sekhuluma ngokuvayolethwa kwamalungelo oluntu, ukuthi laba baphethe ilizwe uma besithi babehlukene lomgayo bathini ngalokho.
Uhulumende uhlala ekulandula ukuthi uyangenela kundaba zokubotshwa lokuthonisiswa kwabamabandla aphikisayo, esithi lo ngumsebenzi awuchiyela amapholisa lezinkantolo. Ungathini ngalokho?
Kulusizi ukubana uhulumende uthi yena akangenele, kodwa masilandela sikhangela nje izinto. Ngempela sonto sibabonile abebandla lezanu PF ama youth abimacha ehamba ehlabela, kodwa uyabusuzibuza ukuthi uma kungathi abe opposition kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zingakwenza zingahlukuluzwa na. So ngibona ngazathi akusilo qiniso ukuthi bethi kabangenele, ngoba bona bethi uma bekhuluma besithi bangokhulumende, umbuzo yikuthi kunini lapho bengokhulumende, kunini beyizana. Izano iklozile ispesi, I think vele ungakukhangela baklose ispesi until iconference yona le esadaki. Bazama ngayo yonke indlela ukubana kungabi le mhlangano engenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo or ama different political opposition parties ukuthi abhlangane nje. Uyathola ukuthi kuba lamapolisa, ngiye ngunanzelele lokho.
Umnangagwa sesike samuzwa esithi kulabantu abazama ukuphehla udlakela phambilini komhlangano weSADC. Ukuncitshwa kwabo Thimba iBhayili mhlawumbe kungaba kungaleso sizathu yini okokuthi sizabona sebekhululwa umhlangano osudlulile?
Eqinisweni vele ma ukhangele uzwisisa into zepolitiki. Babavalele bafuna ukuthi kuze kudlule lowo mhlangano, kodwa ukuthi bafuna ukuphehla kumbe kabafuna ukuphehla, ngicabanga ukuthi umuntu ophehla ukuthi kungabi lokuhlaliseka nguye, ngoba izizalwane elizweni ungabona kutwa kulokuhlaliseka indlela ezibuswa ngayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBH likaZulu obexoxa noNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi ubengabambeki. Inhlangano iziphathamandla zikahulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo zihlangene namuhla koBulawayo zihlaziya udaba lokuguquka komumo womkhathi ngenjongo yokuzisisa ngesimo se-El Nino lokudinga amaqhinga okwenqabela ukungcoliswa kwamanzi lendawo eziningi kulandelwa iziqondiso ezavunyelana eParis ngalolu daba. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Veronica Nonhlanhla Ngundu Jakarasi, umqondisi wenhlanganiso ye-Institute of Sustainability Development Finance, uthi kufanele kubunjwe amaqhinga okuphumelela lanxa umhlaba uphakathi kokuguquka komkhathi.
Thina njengeZimbabwe, labazali bethu abahlala emakhaya abaphila kakhulu ngokulima bekhangele izulu elivela phezulu, sikumele sincedakale ukuthi sibe le what we call coping strategies is nxa sikhangele indaba zokutshintsha komumo womkhathi. Manje indaba leyi besikhangele kakhulu sisuka ukuhlanganela kwamazwe onke emhlabeni jikelele ukuthi singasebenza kanjani njengamazwe ukwenzela ukuthi ukutshintsha komumo womkhathi ungasiphambanisi.
Usikhwica mfundo Thabani Ndlovu okunhlanganiso e-Higher Colleges of Technology Abu Dhabi, ese-United Arab Emirates, uthi wonke umuntu ulendima ayidlalayo ekuguqukeni komkhathi.
Njengozulu omnyama sikhona phe Zimbabwe, siphakathi kwendlala. Indlala le ibangelwe into eziningi. Kwabuya kunguzamcolo, kwabuya ngamanzi abamaningi kakhulu. Yathi sehamba amanzi, kwabuya ukoma. Ukoma lokhu kubangelwa yiwumkhathi lo tshintshayo. Lo munye wethu kumele azibuze ukuthi mina ezihlahleni lapha ngenzayo, enkunini ekuthezeni inkuni ngenzayo, nxa sekulinywa laphana indlela esilima ngayo silima njani, to such an extent ukuthi maybe siyalima sithiye umhlabathi siwulimazile ukhukhulwe ngamanzi kube lugwadule.
Umnumzana Adrian Rendani Moyo laye obesemhlanganweni lo uthi kunengi okwenzakale emhlabeni ngenxa yokuguquka komkhathi.
Udaba lweclimate change solusiphathele ama-effects amanye esingawathandiyo njalo esingawafisiyo asehlukumeza umphakathi okufana lendlala. So abantu bangaze balime abavuni lutho, njalo koBulawayo lapha silodubo lwamanzi. Into zakhona ziningi and uma sizilandele ukuthi zisuka ngaphi, zonke zisuka ekuthini, kulendlala, kulesomiso, konke lokho kudalwa i-climate change.
Umnumzana Nicholas Diswat, umgcini sihlalo wenhlanganiso eZimbabwe Carbon Association, uthi kuyethusa kakhulu ukuguquka komkhathi.
Carbon emissions represent a problem in the country. Ukuphuma kwemoya engafanelanga engavela ekuchiseni iganga loba kuzimota kuletha uhlupho, kodwa lokhu nxa kungenqatshelwa kuba yinzuzo kithi. Indlela zokwehlisa imoya emibi ephazamisa umkhathi ingagoqela ukuma ugamula izihlahla lokuchisa iganga. Ungenza lokhu singahamba emkambo ekhangelane lomumo womkhathi, utsho njalo kubonakale ngeqiniso ukuba wehlise kangakanani imoya emibi, ngokunjalo wenelise ukuthola inzuzo.
Ingcwethi ezicubungula ezomkhathi zithi amazwe asathuthukayo alokhe esebenzisa indlela zakudala ezokupheka amandla kagetsi, ayakhuthazwa ukuthi lawo aqale ukusebenzisa indlela ezintsha ezingelangozi enkulu emkhathini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi ibhanga le-International Monetary Fund kumele livezele uzulu ukuba imali ebolekwa eleKenya isetshenziswa njani. Yethu lelokhu isithi abatsha abatshengisela emigwaqweni kweleKenya bakhala ngemali eyabolekwa iKenya yi-IMF lemithetho engaqedakaliyo. Ele Israel namuhla lihlasele inkamba zeHezbollah libhidliza izakhiwo ezimbalwa. Ele Israel lithi beliphindisela okwenziwe iHezbollah yakwele Lebanon ephosele amabhomba ambalwa elizweni leli emadabukakusa. Kweziphethelane lezeMelika, abavoti belemelika basahlolisisa ukuthi ukuzama ukubulawa kozangena kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump ngomgqibelo kungaguqula ukhetho lolu kangakanani. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns usipha loludaba olukhangela ukuthi ukudutshulwa kwakhe kutshoni elizweni kanye lakukhetho lukalwezi. Ukudutshulwa kukanumzana Donald Trump kwethuse abaningi kwachiya umkhankaso wokhetho wehlukanise uzulu. Abangena umhlangano we-convention yebandla lama-Republican e-Wisconsin babuthene bekhulekela ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli, njalo besithi ukuhlaselwa kwakhe kuza kwengeza usekelo lukazulu. Umnumzana Harrison Musselwhite ngomunye wabakulu umhlangano evela eSouth Carolina.
It's made all of us, including President Trump, more determined to fight and win. President Trump has the same spirit that Winston Churchill.
Kuthiye sonke okugoqela umongameli Trump sizinikele ukulwa lokunqoba. Umongameli Trump ulomoya ofana loka Winston Churchill. Sizabalwisa kuzo zonke indawo, njalo lonyaka sizalwisa size sinqobe.
Omunye umvoti weWisconsin unomzana James Hauser uthi udlakela akufanelanga lwamukelo kwezombusazwe lemelika.
People have their own opinions. Nobody should get shadowed with their own opinions. I mean, that's how we vote, who goes in. I mean, we have to stop shooting people.
Abantu balemibono yabo. Akula muntu okumele adutshulwe ngenxa yemibono yakhe. Yikho sivota. Kufanele isime ukudubula abantu.
Umvoti weMissouri unkosikazi Amy Declu uthi ukuphepha kukaTrump kumtshiye esethandwa ngabaningi.
Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. So he's kind of reached legendary status. He's gone through all of these things and he just keeps on going.
Konke lokhu ahlangane lakho ngibona ngani sokuza kwengeza usekelo lwakhe. Usehlangane lokuningi kodwa ulokhu eqinile eqhubeka ngomkhankaso.
E-New York abavoti abakhulumele VOA batshengise ukukhathazeka ngenxa yokudutshulwa kukaTrump.
Like most normal people, I was horrified. It's something that should never take place in America. We should be better than that. Both sides need to be better than that.
Njengabo bonke abantu ngethukile kakhulu. Le yinto okungamelanga yenzakale eMelika. Kumele senze ngcono. Amacele wonke akumelanga amukele udlakela.
Talk out your differences. Talk out your differences. You don't need to try to kill people over them.
Xoxisana nini nxa lile mibono etshiyeneyo. Xoxisana nini nxa kulokungazwisisani. Akunandingelo yokuzama ukubulalana ngenxa yokutshiyana kwemibono.
I'm not a President Trump.
fan Joe Biden all the way. I just think that
Angisekeli uMongameli Trump, ngisekela uJoe Biden. Ngibona sengathi amacele wonke kumele ehlise umoya. Akula muntu okumele afele imibono yakhe yezombusazo.
Umvoti weTennessee, unkosikazi Laura Baker, uthi ukudutshulwa kukaTrump ePennsylvania kuveza ukuthi kumele kwehliswe umoya.
I think that we need to lower the rhetoric and the anger. Why can't we just talk to each other?
Ngibona ngani kumele sehlise ukuthukuthela. Kungani singenelise ukuxoxisana? Kulokuningi abantu abafuthalana ngakho. Njalo akula sizathu sokufuthelana konke lokho. Kumele sibambane, sixoxisane, njalo sizwane.
Speaking with each other, listening to each other.
Umvoti wePennsylvania, unkosikazi Kristen Blatt, uthi ukudutshulwa lokho kuveza ukuthi kulendingeko yokwengeza ukuvikelwa kukaZulu.
It's sad that it happened because innocent people died, but I feel that I hopefully he
ukufa kwabantu abamsulwa kuyadanisa kodwa ngilesifiso sokuthi wengezwe ukuvikelwa komuntu wonke kuze kwedlule lokho.
Wisconsin, Don Goodman ubona sengathi udlakela la ngomgqibelo luza goqula ezombusazwe weMelika.
Regardless of whether it was Biden or Trump, I mean, like to try to assassinate a president, that's just it's just wrong.
Kungakhathalekile ukuthi nguBiden kumbe nguTrump, ukuzama ukubulala umongameli akulunganga. Ngumuntu njengabanye, njalo abantu abadutshulwayo emhlanganweni lo balezimuli ezidinga imithandazo yethu.
Imikhankaso kaTrump noBiden yehlise inkulumo zayo kulandela ukudutshulwa lokho. UTrump etshele iphephandaba leNew York Post ukuthi useguqule umbiko wakhe azawethula ngolwesine esefuna ukugxila ekubambaniseni ilizwe. Udaba lolu luqoqwe intatheli ezindaba ye-VOA uScott Stearns.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uthi lolu gatsha luzasungula umkhankaso wokungena endaweni zokudlela ezokwakha lezinye kuzingelwa abasebenza bengelamaphepha okuba elizweni leli. Uthuso Khumalo siphalo lodaba eseCape Town kwele South Africa.
Ekhuluma ngesikhathi sekuthula inhlelo zogatsha lwakhe eParliament ngomvulo, umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthe lobanje izethekeli zamukelekile ukwethekelela kwele South Africa. Abatholakala besebenza kungela mvumo bazawukhomba olotshwala. Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa basebenza endaweni zokudlela, emahoteleni, kwezokwakha kanye lakumankampani abomantshingelane. Le yinto ehleli iqubula olukhulu uthuli izizalwane zakwele South Africa zikhalaza ngokuthi bathathelwa imisebenzi. USchreiber utshele iStudio 7 emhlanganweni wabezindaba eCape Town Refugee Reception Center ukuthi baza kuduza zonke lezi ndawo kubuthwe bonke abanganamaphepha.
The message we want to send to the world is that South Africa is absolutely wide open for business.
Zifuna umhlaba wazi ukuthi izethekeli zonke zemukelekile, kodwa ke labo abiphula imithetho angeke sibayekele. Yikho nje sizabazingela kulezi ndawo.
Right, that those operations are going to increase.
Inkulumo kaSchreiber le isiyethuse kakhulu izalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umfundisi Louis Kuduza uthi akavumelani lenkulumo yokuthi abeZimbabwe abasebenza kulezi ndawo bathathela abanye imisebenzi.
Kanti vele kuze kuyesetshenzwa ama-restaurants kwakuhambe njani, ngoba vele ngumsebenzi wabantu ama-foreigners. Lokhu kusebenza emgwaqweni lokhu kwakhe izitina umsebenzi wama-foreigners, then nengadi umsebenzi wama-foreigners. What have happened now osokukhosa ukuthi kuthiwa bathathela abantu imisebenzi ngoba imisebenzi evele bengayifuni?
Umnumzana Dumiso Gama yena uthi okubahluphayo ukuthi iziphathamandla zeSouth Africa zenza sengathi azikwazi ukuthi yindaba elizweni lazo kugcwele abeZimbabwe abanganamaphepha.
Sihlukunyeze kakhulu, sakhuluma ukuthi siyahlukunyeza, kodwa okuyisimanga esimangalisayo ohulumeni basapotana le government eyiyo ehlukumeza abantu. Siyabaleka ke gcwala amathafa siyalapha esicabanga ukuthi sizophila. Sibuye siyazingelwa.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi alikho iqhinga ngaphandle kokuthi abeZimbabwe laba abakwele South Africa benze imizamo yokuhlala ngokusemthethweni.
Esingakutsho thina ukuthi abantu bakithi abaqhubeke nje bethatha izincwadi bebe lalezo zincwadi ezidingakalayo. Thina laba namapermits, ama-waiver, balama-paper, ama-waiver ukuthi kuhlala bekuphethe uma besiye emsebenzini. Angeke thina sachayela iSouth Africa umthetho ukuthi benzeni. Ngasebekhethi ukukwenza.
Kusenjalo uScribe utshele Studio 7 ukuthi uzimisele kusombulula udaba lwamaphemithi aphiwa izalwane zeZimbabwe awe-ZEP ngendlela esemthethweni njalo elandela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso. Lo mthethwandaba umise ukwesulwa kwamaphemithi la. Usithi indlela owayengumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mswaledi abezama ukwesula ngayo amaphemithi la kayizange ilandele umthetho. Umnumzana Scriber uthi uzakhulumisana labeZimbabwe laba engakathathi isinqumo ngekusasa yala maphemithi. Ngimele Studio 7 eCape Town kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafowe.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu labalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani basakaza, siyalibonga uhlelo lwenu olulwenzayo ngokusethulela izindaba zeZimbabwe. Hayi, thina sisi lesikhalazo ngohulumende lo ongasinakiyo sibili. Lesikhalazo ngohulumende lo ongasinakiyo. Siyasebenza lapha ezitendini zabantu lapha vele basigebhisa amagobho lapha. Thele nzima sibili akula msebenzi kwele Zimbabwe. Ngazi e-South Africa lakho vele imisebenzi kayikho. Abantu bathwele nzima. Le mali abazinika so basinika zona vele. Basinika ukuze imali okuncane ukuze imali okuncane. Ukuthi uhulumende lo kazama ukunaka mfantini intango lutsho lusakhulayo. Ezama ukusinaka sibili. Ngabe betshontshisa imali le besidla kodwa le besekele ukuthi besinake. Imali lezi abazitshontshayo lezi zinkulu kakhulu asizizwa kuthazi yatshontshwa lapho. Ukuthi ngayizwe sisizo ntanga. Sisebenza ukugcina amastendi. Amastendini lakho basinika ukuze imali okuncane. Besigobholisa besisebenzisa ngani sizimbongo.
Sibonga ithuba Studio 7 sifinyelele mthokazi omhle. Amazwe enduduzo lawa awadlulisa eMelika kumele ngawo wadlulisa ebantwini beZimbabwe laba. Asebeqedwe izanu yakhe. Bebulala abantu since 1980 ngeground kuze kube manje. Bayabulala abantu ikakhulu abama-opposition abaphikisa uhulumende wakhe. Babusa ngenkani, baya amakhothi sebayenza iproject yabo. Ihlazo abalenze ngesikhathi bethethe uChongo bemenza u-Secretary General bedilize i-opposition. Kumanje akula opposition elizweni baphisa, babusa ngenkani, bekhomba abantu ngesibhamu, bathemba amasoja lamapholisa ukubopha lokubulala. So yikuphi yena akwenza kungcono elizweni leZimbabwe, ebantwini beZimbabwe? Kodwa hayi, kuzaphela. Ngiyabonga ngumasenga lako obulawa ephumule emadogeni.
Sakazi bami ethandekayo kuyo yonke indawo, wonke amazwe, sihlala silimamela. Ngila eSouth Africa ngihleli ndimamela njalo. Ngingasithanda ukubonga mpela indaba elisinikeza zona. Sengithanda ukuthi ngicebise umnango wakho ukuthi hayi, yabona uma ukuthi ukhuluma njalo, kumele kuqale ezinye kwamakhwapha-ke. Ngoba amakhwapha ke mawuthanuka phela ngeke kwazi ukuthi la amanye amazwe lapho emimamele inkulumo yakhe. Lalo bebhala imeseji mebe kuphelele moya mebazange ujumpe laseSouth Africa. Kuphelele ebhodi eBedbridge okuyincwadi kwakho. So uyabona ukuthi sometimes ina noma engakhuluma kumele iqale ezinye kwamakhwapha, igeza amakhwapha. Umnango wakhe geza amakhwapha, ibopholi nakhe geza amakhwapha. Wonke nje labo thiwa geza amakhwapha.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. lingakhohlwa ukulandela uhlelo lwe-live talk olulandelayo. Siligqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo uTabo Kancube.
Lilani Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.